soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 womgqibelo omhla ziku 16 mfufu 2021 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje,
ifestival le ikhangele kakhulu indaba ye reconciliation the peace building.
Inhlanganiso ye site iqoqa umbukiso wemfanekiso kamabona kude i film festival ephathelane lombhuqazwe weGugurahundi.
Hayi vele lokho kujwayelekile njalo bekuvele kulindele ukuthi abantu be-MTC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa izilizwe leZimbabwe njengelizwe elilomsindo elingelakuthula.
Kambe izehlakalo zodlakela ezenzakale kuliviki emaswingo zingaba zitshengisa ukuba ukhetho oluzayo luza kuba lodlakela olusabekayo na?
Lokhu ke uhlelo sesilalo manje olika 27 October siyabe silubhekise khona eUnited Nations. UUnited Nations siya ngesizathu sokuthi iZimbabwe yaboniswa ukuthi ayizimiselanga njalo ayinaso isikhathi sokuthi inake izikhalo nezidingeko zabantu beMathebeleland abazilethayo ukusa kwemihla.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqoqa ukufola kwabantu besiya ema ofisini omanyano United Nations kwele South Africa ukuya yethula izikhalazo zesigaba seMandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Site iqoqa umbukiso wemfanekiso kamabona kude i film festival ephathelane lombhuqazwe weGugurahundi. Umbukiso lo othiwa Asake Film Festival uza kwenzelwa kobulawayo lanxa iningi lizenelisa ukubukela enkundleni zobulembu. Siqoqe lomqondisi wenhlanganiso yesite umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ifestival le ikhangele kakhulu indaba ye reconciliation the peace building. Sikhangele kakhulu indaba yeGugurahundi ukuthi sekule iminyaka phose amathumi amane umbhuqazwe wayenzakala kodwa akula anto ebambekayo esethe yenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuncedisa labo abafelwayo, kungaba yi-compensation, kungaba ngama-documents kumbe ukuxolisa ukuthi hayi bakithi kwaphambaniseka akusayenzakalanga ngendlela esasiyikhangelele. So nge-festival le siyabe sitshengisa ke ama-documentaries amabili esizawayethula ku-festival le. Eyakuqala i-documentaries ezethula mhlaka 25 October kuyabe kungumvulo ithi khona One Night in 1985. I-documentary le One Night in 1985 ikhuluma ngamadoda ayengabalimi ayesesilobela ay 11 acatshayo mhlaka 30 January 1985. Kucatshangelwa ukuthi bathathwa ngabantu bebutho le 50 Brigade kumbe labo ababesebenzelana lebutho le 50 Brigade bahamba bangaphenduki. I-documentary le izabe ikhayele khonoko. Esibili i-documentary ithi Children of the Gugurahundi Genocide, le ikhangela abantwana abasala bezintandane abazali babo sebebu lewe iGugurahundi ukuthi bona bunzima bani ababuthwalayo bekhula benza njani esikolo bahamba njani bangabe lawo yini ama documents. Sizabala esithi ngama public lectures as well lapho abantu ababe beya bekhuluma khona ngendaba yeGugurahundi. Nale kuzaba leyo lo professor Alexander Jocelyn Alexander owe Oxford University, yena uza khangela kakhulu ngendaba yama dissident ukuthi kanti kwakungobani babesenzani kuyini okwenza ukuthi beze besuke behambe eganyeni kumbe bebuyele eganyeni sizaba njalo le inye lecture ezayenziwa ngu Professor Timothy Skanishia yena ozabe khanyela ukuthi iground isanzakala lapha kuyini kwakusenzakala umhlabeni wonke ilokuza itopic yake khayela iground le cold war futhi kanti kungani amanye amazwe ikakhulu Britain labo America bathulela ngesikhathi abantu bemathebeleland bebulawa ngumbuso kamgabe lecture S3 izayenziwa ngu Vincent Hillary Ndlovu yena okhiphe ibhuku emavikinana la malutshwana adluleyo ibhuku elithi Seeking Freedom and Justice A Loyal but Not Docile u Vincent Hillary ngomunye walabo okwakuthiwa ngamalwe icatsha kumbe okwakuthiwa babuyele eganyeni okwakuthiwa ngama-dissident abathi ngama-ground survivor yena uzasitshela ukuthi kade nezehambe eganyeni kwakutheni
ungasitshela ukuthi umbukiso lo yaqoqwa ngoba
ngenxa ye-COVID le ikakhulu futhi i-COVID esisetshenziswa nguhulumende wezanu-PF ukuthi abantu bengabuthani imidlalo eminingi esizabalayo izaba isebulenjini so ama-launch ama-documentary la approachiswe yi-site lokunye okuzabe kusenzakala kuzabe kukhona epagini le-site le-Facebook elithi CITEZW azabe khona njalo ku-YouTube e-site CITEZW khonapho ku-YouTube so abantu bangahamba ku-YouTube bangahamba ku-Facebook bebukele ama-documentary lawa bebukele ama-lecture so ama-activities amaningi azayenzakala online mhlaka 25 sizabalayo i-launch lapho kuzabe kunabantu abalutshwana khona abamenyiweyo abazabuya ke ku-launch lapho abazabe less than 100 ngoba umthetho weZimbabwe uthi akumelanga kube labantu abedlula 100
umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yesite ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo kwezombusazwe zithi ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 lulakho ukuba nodlakela olusabekayo ngemva kwezehlakalo zokuhlaselwa kwemota ezikhapha umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuvinjwa ukungena emakhaya emaswingo kwebandla le-MDC Alliance lezinye ezibalisa ukuthunjwa kwabalandeli baleli bandla umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare
ibandla le-MDC Alliance namuhla liqhubeke ngohlelo lokukhulumisana lozulu wesigaba semaswingo kungakhathalekile lezehlakalo ezenzakale ekuqaleni kwayo naleviki kulesi sigaba ingcwethi kwezombusazwe ezikhumele Studio 7 zithi izehlakalo zodlakela ezenzakele kuleviki ziveza sobala ukuba ibandla le-ZANU-PF lifuna ukusebenzisa udlakela ukuvimba abamabandla aphikisayo ikakhulu le-MDC Alliance ukukhankasa emakhaya zithi ukhetho luka-2023 luza kuba nzima ukwedlula olomnyaka ka-2008 lapho kwafa abantu abaningi ngemva kokuba ibandla le-ZANU-PF linqotshwe ekhethweni lamalunga edayile ephalamende kwasekusiba lokhetho lwesibili i-runoff phakathi kukamunye umnumzana Robert Mugabe lomunye umnumzana Morgan Tsvangirai utsvangirai wagcina eshiya ukuncintisa kulelo khetho ngenxa yodlakela lolu enye yalezi ngcwethi umnumzana Mlungisi Duke uthi okwenzakele emaswingo kuveza sobala ukuba ibandla le-ZANU-PF lizimisele ukwenza loba yini ukuba linqobe ukhetho
udlame oluyenzakala endaweni ezigoqela kakhulu imaswingo oluyenzakala ezinsukwini ezidlulileyo uyasidanisa kakhulu nxa sikhangele ukubana imbali yeZimbabwe ilama sikhathi sokhetho kuba lwabantu abaningi abasuka belinyazwe belahlekelwe zimpilo sikhangele iminyaka enjengeminyaka ka-2000 to 2008 kuyinto edanisayo kakhulu ukubana sinanzelele laba abazibiza ngokuthi bayi-new dispensation xa sibebuyela
lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Mlindela Mancinshana laye oyingcwethi kwezombuzazwe othi umnyaka ka-2023 uza kuba nzima ngoba ibandla le-ZANU-PF selehlulekele kutshengisa ukuba lizimisele ukulungisa umumo welizwe
kuyinto enzima kakhulu ukuthi sikholwe ukuthi eZimbabwe kuzaba nokhetho olukhululekileyo ngezehlakalo esizibone iviki ephelileyo emasingo lokho kuyinto esobala ukuthi abadala bayesaba abadala balovalo ngoba nanku phela besathandwa ngabantu besajajilelwa ngabantu ukuthi iZimbabwe open for business umdala usandukususa umgabe obeluhlupho kodwa uhambe ukhetho wayathola 50% lokhu yikho kumenza ke kathesi ukuthi njengoba esephiwe ithuba kodwa impilo lokhu ingaguquka abantu lokhu behlupheka
enye njalo engcwethi umnumzana Pride Mkhono uthi kuza kuba nzima kumabandla aphikisayo ukuba akhankase emaphandleni ngoba ibandla leZANU-PF lizosebenzisa udaba lezithezo zomnotho ukudinga usekelo
lusitshengisela ukuthi nxa sesiya ku-2023 iZANU-PF vele izaza ngodlakela ngoba abantu sebediniwe abantu sebefuna ukuthi into abakhokheli belizwe betshintshe ngakho iZANU-PF lokhu ayikufuni so siyakhangelela ukuthi hhayi xa siya ku-2023 kuzaba lodlakela olukhulu kakhulu
kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla wazimisele ukumisana nalodlakela lweZANU-PF esithi ibandla lakhe yilo elilabantu
Mahlabe Zulu abantu abaningi bayabuza ukuthi kambe u-2023 kuzaba njani uma siqathanisa ngokuthula lodlame ngesikhathi sama-election. Thina abantu be-MDC Alliance lamanye amabandla afundisa umthetho namalungelo ayinqaba. Sibona ukuthi u-2023 elections ziyabe zilokuthula abantu bevota kuhle
ibandla leZANU-PF lithi abe-MDC Alliance baqamba amanga ukuba elizweni kulodlakela lisithi benza lokhu ukuze umhlaba usolele eZimbabwe uchotheze ukhetho lona abathi i-MDC Alliance izanqotshwa nzima abanye bathi ukuqhamuka kodlakela lolu kwenziwa ngendlela yokungcolisa ibandla leZANU-PF ngoba isikhonzi somanyano we-United Nations sikhangelele ukufika kumalanga amalutshwana azayo ukuzohlola indubo ezingaba zibangelwa izithezo zomnotho umsekeli kanobhala oqoka inhlelo zebandla leZANU-PF kugatsha lwabatsha umnumzana Mabutho Moyo uthi i-MDC Alliance iqamba amanga ukuba kulodlakela elizweni
bekuvele kulindelwe ukuthi abantu be-MDC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa ilizwe leZimbabwe njengelizwe elilomsindo elingelakuthula bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions bayakwazi ukuthi kulomuntu we-United Nations obuyayo njalo bafuna ukuthi benze ngani vele eZimbabwe kulobudlwangudlwangu kanti waye lobudlwangudlwangu kungenzakalanga ngo-January ngo-February ngo-March waye kusenzakala ngo-October so kumele kubuye umuntu ovele United Nations kodwa into engijabela ukuthi amaZimbabwe savuleka amehlo iqiniso sebelazi njalo sebewazi amaqhinga wonke asetshenziswa yi-MDC
inani labantu abaya embuthwaneni kamnumzana Chamisa emasingo likhulu kakhulu kodwa ngesikhathi esedluleyo abaningi abaya emhlanganweni le abavoti kuza kuba lomehluko na kukhetho oluzayo ngimele istudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
siyabonga mlondolozi
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Ugatsha lezempila kahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kuthi ababanjwe igciwane le-coronavirus bangamachumi amathathu lane, 34 kuphela. Lokhu kutshengisa sobala ukuthi ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokunqandiwe elizweni. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 izolo bedlula inkulungwane eziyithoba minembili, 8,053. Kwezemaphandleni omama bemaphandleni bakhala ngengxaki ezijiyeneyo lapho benanza ilanga labomama bemaphandleni ele-International Rural Women's Day izolo iningi lithi lilahlekelwe yinzuzo kulandela uqhamuka kwegciwane le-coronavirus okwabangela ukuvalwa kwelizwe u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
omama esikophe labo bathi kulutshwana abakuthakazelelayo ngaleli langa labo ngoba bebhekane lendlube eziningi emakhaya but ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus okudala ukuvalwa kwelizwe ku-lockdown kubabizele emva kunhlelo zabo. Unkosikazi Saziso Khumalo evokola insiza South uthi kuningi okubaphazamisileyo selokhu kuqhamukele eli gciwane.
Besila ama-clubs ethu ebesiwenza, besilala ama-clubs amabhanzi, sifundisana ukupheka amabhanzi. Ye bethu bahamba bayafundela ukufuya inkukhu, sibone ukuthi sihambe siyatshaya ukuzimadlana esikutholayo ukuze sizithuthukise njengabomama. Singaze saba ngabacelayo kukuphela, kodwa sibe lezinto lathi esizenzayo ukuze impilo lathi sizwe ifika mnandi.
Uphinde wathi baludinga uncedo lokuvuselela inhlelo zabo ukuze baziphilise.
Sesiswelele ukuthi kathi siqalise njani. Siyaswela kakhulu ukuthi nga siyathola beyidona njengomunye umuntu layo wesihawu. Asisize.
Amazwi la agcizelelwe unkosikazi Janet Nkala oyemasholomushe eGwanda North uthi iningi labomama lidinga ukuncediswa.
Thina vele siphila ekufuyeni lasekulimeni, yiyo impilo yakahle yethu esilayo thina njengabomama bezamaphandleni. Kuyasiphathisa kakhulu ukulima imbhida, kuyasiphathisa kakhulu make singathola inkukhu zona lezi ezingamasasi ngoba zifike kangcono.
Unkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa odabuka eMashumba ward 4 eMatobo South uthi ziningi induba ababhekane lazo esigabeni njengabomama.
Izibhedlela zikhatshana, izikolo zikhatshana, amanzi akhiwa khatshana, udubo lwendlala, yikho konke nje ukukhangela lenene labo mama emakhaya. Kuthi kunjalo thina i-community esiphila kuzo, i-community ezisebenzisa irandi. Imali yeZimbabwe vele ayiphathi.
Unkosikazi Matilda Dube wensiza uthi njengabomama abazimisele ukusebenza kodwa badinga usekelo.
Akunanto ebuhlungu njengokuthi umama angaba umama othi ungamthiye ehlezi khonapho esitulweni uzaze uphenduke ntambama lokho ehlezi khonapho, kodwa umama kumele ngobe azinike umsebenzi ancediswe, lisincedise lapho esincediseka khona, lathi senze okuzaletha i-development kwakhe isigaba, kusize abantwabethu, kusinikele ukuthi sizuze i-school fees zabantwana njengoba zidura kangaka.
Unkosazana Senzeni Maphosa uthi ezempilakahle emaphandleni kazimanga kuhle okufaka impilo yabomama engozini.
Into ezinjengempilakahle yabomama izinto eziyinkinga kakhulu ukuthi kutholakale ezigabeni zemakhaya. Nxa kuwukuthi umuntu usuke wagula umnama ngowangikhona mude kakhulu okokuthi umuntu usengaze afike khona le engasenguyi, uthole ukuthi lapho esiyafika emtholampilo wangikhona lapho akulawo izinto ezifanana lemithi yokuthi alatshwe umuntu lwana. Uthole ukuthi nje ama-facilities anjengokuthi kube ku-checkwa izibeletho, kube i-family planning nje ayikho.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama Human Development Association of Zimbabwe i-Waters unkosikazi Juliet Nkiwane uthi kubalulekile ukuphakamisa omama bemaphandleni ngoba besenza umsebenzi omkhulu wokulimela isizwe ukuze kube lokudla.
Omunye umuntu angamkhangelela phansi, kodwa-ke asibaphakamiseni njengabantu abayibo abasilethela ukudla khonokho esikupheka emadorobheni, khonokho esikupheka emahoteleni kusukela emakhaya. Lenzinivini la mamahotela uyabona besuka besiyathenga kumbe ngamabele kumbe omacimbi bahamba bekuthatha emakhaya.
Lonyaka ilanga lokunanza imisebenzi yabomama bemaphandleni ligqotshwe phansi kwesihloko esithi Rural Women Cultivating Good Food for All. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zika-Praxedis Jeremiah.
Siyalamukela kuhlelo lwethu ezabesifazane lamhlanje lilo Praxedis Jeremiah. Ngimele-ke usithandekile Mhlanga, yena-ke ukukhefu. Kuhlelo lamhlanje sixoxa lonkosikazi Sifiso Ndlovu owake wahlala iminyaka eminingi esebenza eNgilandi kodwa sowaphindela ekhaya eZimbabwe lapho asengumlimi khona kanye lokuba ngusomabhizimusi. Siyakwamukela unkosikazi Ndlovu kuhlelo lwethu lalamhlanje. Akuthi fahlafahla ngamafitshane ukuthi kanti vele wena waqalisa njani ukuthi uzobe ngumlimi?
Ngangise UK okweminyaka engu-24. ngaphenduka ekhaya ekupheleni ka 2011. E-UK ngangisebenza as a nurse, I was a mental health nurse. Ngasembona ukuthi iminyaka isiminingi kakhulu ngihlale emazweni abanye abantu. Ngasenziwa lesi sokubuyela ekhaya, ngizokwenza okufanele thina njengabantu beZimbabwe. And into engiyiqakathekisayo ifanele.
Kwaba lula yini amaNdlovu ukuthi usuke kumsebenzi wokuba ngumongikazi usiba ngumlimi?
Kwakungelula. Ngiqalisa ngaqala ngeproject yenkukhu 10,000 chickens, ngambona inganenza ukukwanisa. But ngenxa yokuthi ngangena entweni engangingayazi, ngingayifundelanga, ngingazinikanga isikhathi ukuthi ngiyizwisise, iproject leyi ayizange iphumelele. Mina ngangizwile abantu bengixoxela abangani bami besithi hayi ungayenza inkukhu, hayi inkukhu sibili, hayi ziraithi, hawu ungayenza 10,000 kusho ukuthi la uyasalwe le 10,000. But sadly ngathi ngisiya collect i-check yam from i-abattoir bangipha $58. So ngase nginanzelela ukuthi alapha anzange ngenze kuhle.
Kuyini ongakukhuthaza kulabo abafuna labo ukungena emsebenzini wezokulima?
Engithanda ukukukhuthaza ikakhulu omama bakithi, nxa lifuna ukungena ufarming, yikukubambana labanye omama kumbe labo baba abasekuhleleni lona lolo. Singahambi wedwa, xoxisana labantu abavele sebesenza ifarming yona leyo. Mina ngikhululekile ukuthi nxa ukhona omunye osemazweni ozizwa echiseka ngokuphenduka ekhaya ezokwenza ifarming, likhululekile ukuthi lingivakatshele eplazini lami, kuthiwa yibulembe farm isefortrixen. Khonapho ngilembuzi, ase ngibrida ama-boer goats lama-Kalahari goats, mainly for ukuthengisela abanye abantu labo abafuna ukubrida.
Kungani ukuthaza ukufuya imbuzi kulezinye izifuyo ezinjengenkomo?
Imbuzi zilula kule nkomo, njalo kulula ukuqalisa i-project yembuzi. Awusweli plazi ikalakatha hundreds of hectares, hayi. Even on a small plot emakhaya ethu wona lawo, asiqalise ama-project embuzi. Ziyavuma, uyaqalisa nge-10 uzabona khona okusule 20, sule 8 and so on and so on. Ungabona nxa usezithe xaxa enxa sezingu-25-30 usungathenga-ke impongo yakho mbe i-boer goat kumbe i-Kalahari, hayi, then uyakusebhizimusini yembuzi. Kunama-opportunities e-export. Thina lapha eZimbabwe constantly we get imbiko kumbe ama-announcements ukuthi nampa abe-Qatar, abe-UAE bafuna amathana ngaka enyama yembuzi. But unfortunately, as a country, asikafiki esigabeni soku-exporta inyama yembuzi namathani ababe bewafuna. So ngiyakhuthaza sibili, ikakhulu omama. I think omama yikuthi silesineke. Mbona ingani ifarming yembuzi iyahambelana lathi, ngoba ungamazinyane lokhu kuyafuna ukugcinwa sibili njengabantwana. Ibhizinesi yembuzi can only be an industry njengakhona ukhanisa sikwazi kwe-CSA okwenkomo by collaborating, coming together asisebenzeni. Kungabi i-business kaSifiso yedwa lembuzi zakhe ezingu-20. We cannot meet the demand. So kuhle ukuthi sisebenzeni ndawonye. Labona laba abanye ababengela engxenyiwa abanakhaya kumbe abanamaplazi kumbe abanamaplot, ibambananini labantu abanamaplazi.
Abangafuna ukuxhumana lawe utholakala ngayo?
Ngikhona ku-Facebook, ngile Facebook page ye-farm, kuthiwa yibulembe farm. So bengasearch ubulembe farm ku-Facebook bangithola.
Lapho-ke belilalele ingxoxo esiyenze lo nkosikazi Sifiso Ndlovu. Ngimele-ke uSithandekile Mhlanga, ngingu-Praxedes Jeremiah. Ngisithi asidibaneni ngasikhathi sinye ngeviki ezayo.
Siyabonga PJ. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Velile Moyo, isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party. Sixoxa ngodaba, sixoxa ngohlelo lwabo lokutshengisela besiya emahofisini e-United Nations ePretoria mhla ka-27 kuyona le inyanga. Ukuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga babu Gandhi ngibingelele emsakazweni.
Ungasitshela ukuthi injongo yohlelo lwenu lolu olokufola ngeyani kahle kahle?
Uhlelo luka 27 October kuluhlelo okwakumele silwenze ngenyanga eka June. Silandela ke uhlelo esalwenza ngenyanga eka April. Lapho sahamba saya eZimbabwean Embassy, abantu befolile ngobuningi babo okwakuyiMthokazi Republic Party, ihlanganisela nama-stakeholders kumbe inhlanganiso eziningi ezemathebeleland. Lapho esahambisa khona ama-demands ethu ayesiya eZimbabwean Embassy, sikhulumisana ikakhulu ngodaba lwemathebeleland, lokuhlukunyezwa kwabantu, lohlupho lwemathebeleland olulokhu sebahlala esikhathi esiningi de lungatholi isombululo. Sakwenza ke lokho, sanikela ke ama demands ethu kumbe esasikukhangelele kuZimbabwe Embassy. Lokhu ke uhlelo sesilalo manje lo ka 27 October siyabe silubhekise khona e United Nations. Ku United Nations siya ngesizathu sokuthi iZimbabwe yabonisa ukuthi ayizimiselanga njalo ayinaso isikhathi sokuthi inake izikhalo nezidingeko zabantu bemathebeleland abazilethayo ukusa kwemihla nemihla. So lolu hlelo ke luqukethe indaba ezijule kakhulu ngendaba zemathebeleland, okuhlanganisela ke ukubonisa njalo ke ukukhumbuza iUnited Nations ukuthi ke abantu bemathebeleland banawo amalungelo, ikakhulu sikhangele eluhlwini lwe-human rights olwamalungelo abantu United Declarations of Human Rights ezika 1948 ezisho khona ukuthi umuntu ulelungelo lokuphila, umuntu ulamalungelo amfanele ngaphansi kwehlelo United Nations, into ezinganakwa yiZimbabwe. So ngezinye indlela ke kuyikuhamba United Nations ukuthi sazise ngodaba lwethu njengabantu beZimbabwe, udaba oluhlanganisa i-marginalization, ukubandlululwa kwabantu bemathebeleland, ukufuqelwa ngaphandle kwemingcwele yabantu bemathebeleland, ukuncitshwa kwemisebenzi yabantu bemathebeleland, okugoqela ngisho lo daba lwegugurawundi esilubona luphathwa ngendlela engela kuhlonipha abantu basemathebeleland ngumongameli waseZimbabwe Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe abayibo abaphethe ilizwe laseZimbabwe. So siqhubekisela phambili lokho esikubiza sithi international lobbying, ukuthinta ukuxhumana lezwe lonke silaziseke ngodaba lwethu lwasemathebeleland ukuthi sime ngapi, njalo kulokhu okusehlelayo sesikhangelele ukuthi ke sicele lokho abakubiza bethi self determination, esingathi restoration yobuzwe bethu, ngenxa yokuthi iZimbabwe ihlulekile ukuthi ke ibhekele abantu bemathebeleland, ilungise udaba lwabantu bemathebeleland kuze kube namhlanje sekule 40 years konke lokhu kungenzakali.
Siyabona njalo ukuthi lina lithi libandla le MRP kunye labantu besigaba semandebeleni abanxusiweyo kuhlelo lolu. Ungasitshela ukuthi bona abantu eliselibanxusile ngabavela ngapi, kunhlangothi ziphi?
Uhlelo lolu luqokwe libandla leMthokazi Republic Party, njengalokhu sasiqoke uhlelo lokuqala esalwenza ke ekuqaliseni komnyaka sisiya kuZimbabwe Embassy. Langa leso sikhathi sanxusa ke abantu bemathebeleland ngokushiyana kwabo ngokusebenza kwabo ngendlela eshiyeneyo. Ngokunjalo ke na khathesi ke sinxusile abantu bemathebeleland, sabanxusa njalo sibamema kuma ebulenjini lapha sikhulumisana nabo ngokushiyana kwabo. Into esiyenzayo ukuthi ke sinxusa iloba ngubani, ungabe usuka kuliphi ibandla kumbe ungabe usuka kuluphi uhlangothi.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kubalaleli bohlelo nabantu bonke abawuthandayo umthwakazi. Siqhubeka sisithi ke asesondela amalanga abantu bangasondela, bonke abantu abangabe bekhona endaweni eshiyeneyo kakhulu eSouth Africa abasondele eduze ePretoria sisiya eUnited Nations offices, njalo masuka lapho ke sidlule sibuza eZimbabwean Embassy ukuthi ke izidingo zethu esazileta ngoApril bangabe sebezikhangele bafika ngapi. Siyibonise umhlaba ukuthi ke siphatheke kabi, sihleli kabuhlungu emazweni, sihleli kabuhlungu ekhaya endaweni zonke ezishiyeneyo. Abantu nakuma social media lapha ngabahambise umyalezo, batshele bonke abantu, bakhumbuzane kuze kuyofika usuku lukamhla ka 27 October. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Velile Moyo, isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yesite iqoqa umbukiso wemfanekiso kamabonakude iFilm Festival ephathelane lombhuqazwe weGugurawundi. Kambe izehlakalo zodlakela ezenzakale kuliviki eMaswingo zingaba zitshengisa ukuba ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 luza kuba nodlakela olusabekayo na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.